Imbadalo yomango wamakhilomitha asuka kwelilodwa esiya kwangamachumi amabili ebebiza $60 emabhasini yehla yaya ku-$40, kuthi imbadalo yamakhilomitha angamachumi amabili lanye 21 kilometers kusiya kumakhilomitha angamachumi amathathu 30 kilometers ebiyi $90 yehla yaya ku-$60. Umango osukela kumakhilomitha angamachumi amathathu lanye 31 kilometers kusiya kwangamachumi amane 40 kilometers obubiza $110 usubiza $80. Amakhombi asebenza lezupho wona ehlise imbadalo yamakhilomitha afika kwangamachumi amabili 20 kilometers isuka ku-$80 yaya ku-$60. Amakhilomitha afika kumachumi amathathu wona asebiza $80. Uzulu wakobulawayo wamukele lokhu ngembono etshiyeneyo, abanye besithi okumqoka okudingakalayo ukuthi kube lezimota eziningi ezithwala abantu ukuze bengaminyani emabhasini ezupho bacine bethelelana umkhuhlane we-COVID-19. Omunye olombono lo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Ukwehliswa kwentengo yokugada, imali yokugada uzupho bekuvele kufanele, lakhathe sisadula yona le ekhona, kumele yehliswe njalo.
Uncube uqhubeke wathi kuza kuba nzima ukuba abantu bengaminyani ngesikhathi se-lockdown ngoba abafaka imithetho yakhona labo bengayilandeli.
Kuqakathekile ukuthi laba abatshaya imithetho bayilandele, bangayitshayi bayibeke eceleni. Kodwa sikubona njalo nje, uzathola ukuthi kuyavalula izwe kuthiwe kune-COVID-19 lockdown, kodwa uthole laba ababusayo bengakulandeli khona lokho, bebuthanisa abantu. Sikubona kuso sonke isikhathi.
Isikhulumi se-council yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu ukhuthaze uZulu ukuba ayehlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 njalo alandele iziqondiso ze-lockdown.
Siyakhuthaza izakhamizi ukuthi asihambenini siyehlatshwa sivikele i-COVID-19. Okunye futhi okuqakathekileyo ukuthi si-continue sigqoka kuhle ama-mask ethu.
Amazwi kaMampofu agcizelelwe ngumqondiso wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, yena oxwayise abantu njalo ukuthi bengaminyani emabhasini lakuzo zonke indawo.
Bahlabezulu, namhla ngilapha ngithe ngilazise lingalalela omunye umuntu elitshelele eceleni, umkhuhlane sumubi njalo ngiyananzelela abaningi lizawunompola ezimfeni. Kumele abantu ezimfeni kuhamba abantu abalutshwana, izihlobo kuphela.
Uhulumende uvimbe ukusebenza kwamakhombi nyakenye, wethula umthetho ophoqa amakhombi afuna ukuchovisa ukuthi asebenze ephansi kwezupho, okuyinto edale ukusilela kwezimota ezithwala uZulu. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.